daba ku VOA indebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zimashumi mathathu kumfumfu 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla,
uhlupho lwemali kayisilohlupho ezibhakha. Uhlupho olukhona yikuthi akulamisebenzi eyenza ukuthi sithole imali yangaphandle kwamali.
Abanye bathi imali entsha emenyezelwe izolo nguhulumende kayisoze incede ngalutho nxa kungalungiswanga imbangela yokubhidlika komnotho.
Inani liqansile kakhulu ngobana emazulezini khonalapha, ungabe kusemakhando khonalapha, abantu bafa kakhulu. Inani lakhona liqansile, ungangena emalayinini khonapha ezindlini zethu khonalapha khonapha emadolobheni.
Abantu abaningi bavikwa besifa ezibhedlela kungafanele ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela osokufika kunyanga ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abanengi abagoqela usomabhizimusi kanye lengcwethi ezicubungula ezombusazwe bathi inyathelo likahulumende lokuletha imali entsha kalisoze liqede ukuswelakala kwemali nxa kungalungisiswanga impande zokubhidlika komnotho. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangutka, wazise izolo ukuthi uhulumende uza kwethula imali entsha kumaviki amabili alandelayo emizameni yokuqeda uhlupho lokusilela kwemali elizweni. Imali le izaba ngama $2, ama $5 kanye leyamatshe. Uthe imali le izasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes evele ikhona. UMangutshika wengeze wathi ibhanga lakhe liza kwethula enye njalo imali elesilinganiso esiphezulu ngokuya kwesikhathi. Uthe njalo abantu sebeza kwenelisa ukuthola imali ethe xaxa emabhanga. Kusithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo somabhizimusi uMnumzana Bedniko Bebe ngalolu daba.
Bakithi, engingakutsho kubalaleli ukuthi uhlupho lwemali kayisilohlupho ezibhakha. Uhlupho olukhona yikuthi akulamisebenzi eyenza ukuthi sithole imali yangaphandle kwamashi. Iyenelisa ukuthi intengo yamafutha, i-fuel, ibe yintengo ebambekayo kumbe intengo ephansi. Iyenelisa ukuthi intengo yezesa ibe intengo ebuya iphansi kumbe intengo ebambekayo. Iyenelisa ukuthi zonke izinto esingabe sizidinga ezivela ngaphandle kwamanye amazwe ezenza ukuthi umkhonomo welizwe uthuthuke uye phambili sizithole nemali ebambekayo. As long as silokhu singaproduce lutho ngesilungu, ukuthi kusingenzi lutho esilukhiphayo elizweni sibusa ngaphandle kwamanye amazwe, akulanto esingayenza. Singafaka le imali kusasa, sikhiphe le isifake le kusasa, kodwa kuzaba nzima ukuthi khona senze imali ezakwenza ukuthi umkhonomi kumbe ngithi ezomnotho welizwe zibe yinto engenza ukuthi abantu bezibabhe baphile kahle. Okwesibili, nxa umkhonomi siqondile, okuqakatheke kakhulu nxa kuwukuthi sesikhipha izinto esiziyenza lapha eZimbabwe sizisa kwamanye amazwe, abantwabethu esibahambise ema-university, lalabo ababefeyile ema-university, lalabo ababefeyile ezikolo, bazabe sebethola umsebenzi. Xa sebethole umsebenzi kuyephula ubunzima babazali, ngoba abazali yibo asebekhangela labo bantwana. Abanye baze bacine bethatha, nxa sebethethe bacine bebhatalelwa ngabazali baze babhatalele labantwana ababazalayo.
Nxa sebeyifakile le imali kumnotho welizwe, yona iza kwehlula ngani ukuthi incedise?
Ibhondi mothi evele ikhona kathesi iyadivalwa, ngezinye indlela iyawa amandla, iwa amandla nsuku zonke. lei ekhona izakumisa yini kuwa kwamandla kwemali yethu. Ayisoze imise. Layo izabe idliwa yibuwa kwamandla kwemali yethu xa siyiqathanisa nemali ye-America. So ngesindlela akulanto ezatshintsha, okusalayo nje kuphela ukuthi abantu kuzabe sokulula ukuthi iwe ngamandla ngoba wonke umuntu yabeselayo ukuthi layo ayethenga idola le-America. Ngoba ungakhohlwa ukuthi abantu abaningi abasafaki imali zabo emabhanga. Bengafaki nje emabhanga benziwa ukuthi akusela interest njengakudala ukuthi ungafaka imali yakho ebhanga uzabe uthola interest ebank. Abantu vele kabasela confidence lani lamabhanga ukufaka imali ebhanga ngoba bayesaba ukuthi ungafaka imali yakho ebhanga izafika idliwa. So abantu abaningi sebegcina imali zabo ngezinye imali zakwamanye amazwe. Othola imali abengayisebenzisi uyahamba eyitshintsha kumbe uyitshintsha ebhenki ngoba kade sungakwanisa uyitshintsha ebhenki kumbe uyitshintsha esitaladeni kumbe esitaladeni. Usuthatha imali yakho uyigcina lapho ubone ngani khona ukhululekile khona ukuyigcina. So angiboni ukuthi kulento ezatshintsha ngalokhu okwenzakeleyo okwakathesi.
Yena uhulumende uyabe ebekelani inhlelo ezinje nekwazi ukuthi azisoze zisebenze. Ubone ngani injongo kuyini?
Ngabe kuthiwa uhulumende ufaka inhlelo ezisebenzayo, ngabe kuthiwa asikho emumeni welizwe esiyilo lona kathesi. Okwenza ukuthi sibe semumeni omunye onje. So kwenziwa ukuthi uhulumende ube lokho eletha inhlelo ezingancedisi lutho ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngolunye lohlelo olungancedisi lutho ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Umnumzana Bednico Pepe ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo ziphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave 4930-13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inani labantu abalahlekelwa impilo ngenxa yokungabi khona kwabodokotela ezibhedlela ngoba bekhalale umsebenzi libikwa liqansa. Odokotela sebezafikisa inyanga ezimbili bengayi emsebenzini besithika balamali yokugada amabhasi lemijova ngoba iholo labo lilincane kakhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Maxim Kandla obesemfeni elokitshini leBarber Fields izolo ntambama.
Inani liqansile kakhulu ngobana emavilejini khona lapha ungabe kusemakhaya kumbe khona lapha abantu bafa kakhulu. Inani lakhona liqansile, ungangena emalayinini khonapha ezindlini zethu khona lapha emakhaya khonapha emadolobheni you'll find ukuthi almost every week behamba liyegcina umuntu. Njalo abantu sebegcina nzima, le ndawo zokugcinela abantu kazisekho. Njalo kugcina nzima kanjalo kunzima ukuthi umuntu ethwale imizimbo yabantu ukuthi khonayo sekufiwe isidumbu seligcine ekhaya ngokuqansa futhi kwezinto ama-transport wona lawo. So kulobunzima kakhulu.
Manje ezililweni lapho kuhamba njani khona kungela getsi kungela amanzi?
Bathwala nzima singakakhulumi ngokokudla kuphela. Ukuthi kuphekwe yona itiye nje kuphela. Amanzi kawakho sokuphilwa ngenkuni. Uthi kumele lidinga inkuni. Kungcono inkuni liza kangena kumbe kungaphi lapho elabe likhangele khona isihlahla esizilala sesiganyelwa kuphela liyetheka libase liyetheka. Okunzima sikile amanzi katholakali, bavala amanzi. So ukuthi kucina ukuthi uvele akulanto ebambekayo lapho ekhaya lapha. Sokulobubi obukhulu ukuthi le mikhuhlane yona leyo kenimajini indawo ezezikolo, kenimajini indawo zona lezo zilamakliniki njalo. Ukuthi impilo ethilwa khona phithilwa njani. Kulobunzima obukhona kuyo.
Lapho endaweni okufihlwa khona abantu emangcwabeni sizwa kuthiwa lakho sokuyisiminye eminye, usuke wabona yini ukuthi kuhamba njani?
Hayi, isiminye eminye isiphila sivile sona leso. Njalo phela akathesi sokuphothile anxa lani ligcina wena umuntu labe limithezu komzinda yabanye abantu phezu kwamangcwabo abanye abantu. Kuthi kunjalo nje khona lapho eceleni kwenu khona lapho kuyabe kunabanye laphana kulabanye abacaba abangcwatshwa lapha laphana kulabanye abangcwabo babo laphana ma-churchi lani lani uyaqala ngebhizi sibili kungcwatshwa abantu of which kuyenzakala ukuthi khona izizumbu eziyangengena endaweni yona leyo ngelanga cause zingafika 30-40 ngelanga akhona ngeviki.
Kahle kahle lokhu kubangelwa yiwo yini umumo lo osezibhedlela ukungela bodokotela lemithi kumbe vele abantu besebesifa ngobuningi?
Lapha mbona zakungezelelwa yibo bona labo dokotela kanti abantu abaselatshwa phela unensi kambe uzakwelaphani ngaphandle ukuthi ekutshenga ngamaphilisi ekuhamba ikhandi ithini anti kufuna zona iy'ngithi zakhona lezi odokotela abathi ukuthi awumkhuhlane lo umkhuhlane othile sebebhala-ke phansi sowuphiwa ikhosi yamaphilisi angikhona ukuthi khona uzakwelatshwa njani kumbe umuntu uphiwa umbheda sengalala khona ngale bebemkhangela amanensi kodwa ngakulani into abangayenzi. So-ke umkhuhlane ukufa izimfa lezi sezingezelelwa kakhulu ngamadokotela thina sesicabanga ukuthi hayi vele into abayifundele yona le ukuthi bebulala abantu besezingazani ba-strike kanti imali le abayifunayo yona le anti abayifuna kuhulumende atsho ebantwini nxa beyifuna ebantwini ngabatsho ukuthi khona ukuze welatshe buya uphethe okungaka hhayi khona ukuthi khona be-strikele abantu abantu bayafa phela iba babalandayo ukuthi khona beza basiza ngemfundo zabo befunile njalo so-ke kathesi mna mbona ngazani odokotela iba bangezelelayo.
Umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo njalo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulabafundi abenza u-Form 6 eGebhuza Secondary School eWange abafunyanwe bele phepha lomhloliso we-economics. Lanxa nje leli phepha belingakalotshwa njalo labanye abafundi bengakabi lalo. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet izimlife.com yona ithi intengo yamafutha epetrolo isikhwelile yaya ku-$16.75 ilitha ngayinye kwathi idiesel yona ikhwele yaya ku-$17.47. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Lina bogogo labokhulu bezanu PF alike liye esikolweni liyengena ama-90 school lifunde lithi ma-sanction ma-sanction alikwazi igama lithi sanction lichona kanti lina mali kulala abantu liyabelicabangana. Mali bopha abantu mahlana liyabelicabangayo mali tshontshi mali luthi mali yonke elizweni liyabelicabangayo liyabelicabanga ukuthi khona ilizwe liyaba njani abantu libaqedile elizweni izezu zenu bantu bezanu p f zimbi wogogo lakokhulu seligugile umnankagwa ubona sengathi uzwenzala abantwana bezimbabwe umbona nje vele ukuthi umnankagwa isikhohlakali ngihlezi ngilitshela ngithi umnankagwa is the first person ocorrupt nguye umuntu ucorrupt ukudlula bonke abantu bonke elizweni umuntu lo uhambe indlela ende lo mgabe angeke abantu bakhithi atshintshe umnankagwa ngeke atshintshe loba lawa ma-sanctioni angakhutshwa umnankagwa ngeke atshintshe lindlela kade iphila lo mgabe into ucuku lolu olweza ebantwini vele angeke aluguqule njalo angeke alutshintshe ntokuqala ngeke batshintshe lawo inyoka angeke imile inyawo inyoka iyahlala iyinyoka umnankagwa inyoka inyoka angeke imile inyawo lo muntu vele selokhu wabulala abantu la mandi lokhu eqhubeka ngayo le ndlela ekamgabe yindlela ayisebenzisayo vele ukubusa ilizwe kumbe bazwa kodwa ilizwe libuswa ngokubulala abantu ngendlela abayenzayo bona asokubusa ilizwe vele lokhu okwabo vele asokubusa ilizwe ikwehluleka ilizwe sebelibusa nje ngokubulala abantu kuphela.
Salubonani salubonani basakazi abahleli njani kustudio 7 hayi lathi siyaphila. Ngu-Aaron Lobi Ndebele Sibongo ngizalwa eCholoche Chefunye. Ngithi mhlawumbe nami ngike ngidlulise nje wami umlayezo ngangike ngacela wasekuqaleni ukuthi njengoba lisakazelwa indaba ezimnandi kangaka nathi siyadinga ukuthi nihambele kithi kobochefunye lisehla lisiya phansi kobodikile bubhude mbamba zindawo ezidinga ukuthi ngabe mhlambe ke niyahambela khona nikhulume labantu bezigaba zona ziyana kithi sike sizwe ukuthi bona inhlupho abalitshela zona masingapha zinjani waba ngezwa nje ukuthi lihambele eceleni khonapho jike libe lize kobohange lijike liyenkayi apha kithi nje hayi alulubhadi besicela nje nathi ukuthi mhlambe ke sakazi bebebaningi ndibaposte khona ngathi behlalela zezindaweni zakithi singajabula kakhulu. Ngiyabonga.
Salibonani baphathi bohlelo lwe-Studio 7 ngani lonke balaleli. Mina engikhulumayo ngu-Rafael Mavela Ncube. Siyayizwa izihloko zendaba zalamhlanje eziguqela ukukhalala kwamadokotela omsebenzi kukuyithulwa kwemali entsha libhanga lesizwe eleZimbabwe lokuphila kwabafana namankazana abasakhulayo elizweni elilomnotho okugudekayo kanje. Ukwethulwa kwemali entsha sokuvele kuyinhlala yenza elizweni leli sokuhlezi kuyethulwa imali entsha kuphela. Every time bengabona imali abayiphetheyo isingani kayisasebenzi kuhle sebezama ukufaka ukutsha ukuthi mhlawumbe kungaba yindlela yokuguqula izinto elizweni. Kanti-ke akakudingeki ukulungiswa imali entsha, kudungiswa ukulungiswa indlela yomnotho ngokwayo. Kuvulwa amakhampani amatsha, kuvulwa amakhampani azasebenza ehulumende, qoqe izimali layo ibe nebhalansi. Amadokotela abaqondile nxa besala njalo umsebenzi ngoba imali eholwayo ivele kayisathengi. Imali ye-RTG kayithengi ibhondi, siyo mali esebenzayo le. Abatsha khona kasikhulumi ngabo ngoba sebetshona behlezi emabrijini lapha.
Bona msakazi Studio 7 kanye nabalaleli, nibe sacela nami ukuphawula ngesimo esenzakalayo ekhaya eZimbabwe. Ukhuluma noSipho, ngifona ngiseJoburg okwamanje, kodwa ekhaya kuseJolojobo siphela. Sacela ukuphawula kakhulukazi ngale ndaba le yama-sanction, ukuthi ngoba bekade kuthiwa abantu begcwala umgwaqo bedoyidoyela ama-sanction. Kungani abantu uma bedoyidoyela amalungelo wabo ukuthi hhayi bafuna ukuthi amalungelo wabo bekwazi ukuthi bebe namalungelo agcwele bebulawa ey'tradini ma ngabe sokufuna yona iZANU-P F kube yiyo ethi hhayi abantu abangena iy'tradi. Kodwa abantu sababona January bebulawa, sababona last year bebulawa futhi ngendaba yokuba sey'tradini. Kanti kungani bona bengafuni ukuthi behloniphe amalungelo abantu kunokuthi kucindezelwe nje abantu ukuthi hhayi America yona ayihoxise ama-sanction. Nami ngiyafuna impela ama-sanction ayihoxe, kodwa abayenze phela nabo kahle ukuze ngathi sikhululeke ekhaya. Ukuthi ungazwakala nje uphikisana nabo somele usabe. No man, akusiyimpilo e-right. Bona yibo abayenza izinto zibe nzima. Ma ungezwa nabo babugawula lapho uma bekhuluma, hhayi ungafuni impela ukuthi ZANU-PF ingcwele ngcwele. O mhlawumbe bona bayenza kuncengisa inkwa, ngoba phela manje la odla khona wena nama ngabe kurongo awukwazi ukuphikisana nabo, ngoba phela uma uphikisana nabo uzoxoshwa. Ogawula nje yonke into i-right, yonke into ezanu-PF i-right. Obaba umnankakho ba-right, obaba umnankakho abakazi bebulale muntu, kodwa yibo ababehamba phambili kwe-gugrawuni. Ngize nginamahloni nabo ukuthi okuthiwe lo baba ngakithi le e-Cholojo, I think lo muntu lona original yena ungwale la kuzalwa khona umnankakho. Ukuthi nge-Cholojo we-Cholojo ngegama wona muntu wase-Cholojo okhuluma njengogawula.
Studio 7, ngivuka njani basakazi? Siyavuka. Ngikhuluma noThebe lapha eGoli, kodwa ngokuhlala ngidlalela uPlan. Kudala mani ngifaka ama-audio lami, angiweze dlala emsakazweni, angazi ukuthi mhlawumbe liwaboni. Ya, into ede ngiyisho lapha basakazi ukuthi ama-politician wethu akayeki ukukhuluma ngezanu ne-MDC. Isikhathi le ngakho lokho, ama-elections sizadlula kudala, sizadlula kudala kuma-elections. Ake libalethe lapha Studio 7 bake basichazele ukuthi kumasikhotshiwe zabo nakumawadi wabasebenzini is now 3 years of so kuvotiwe or 2 years angazi. Awunanto abayenza la bantu, babhizi nje ngento ezingafuni i-development. Ingakho siyabacela Studio 7 ukuthi abalethe la, especially nasemakhaya, bake bakhuluma ukubambeka abakwenzile.
La labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa kusithumela owakho umbiko omlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Likhumbule ukuba nanxali rekhoda libe sendaweni ethuliyo ukuze liphume kuhle njalo lenyuse iphimbo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokeli wakwele Lebanon umnumzana Saad al-Hariri wehlile embusweni izolo kulandela ukutshengisela kukazulu wakulelo lizwe okwamaviki amabili esola umbuso wakhe. Ukutshengisela kwabantu bakwele Chile besola uhulumende kuqhubekele phambili izolo lanxa umongameli walelo lizwe ethembise ukukhetha abaphathintambo bakhe abatsha. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump uchothozwe ngabantu abaningi abagoqela abebandla lakhe izolo ngemva kokuhlambaza owesilisa osebenza esigodlweni sakhe seWhite House umnumzana Alexander Vindman phezu kobufakazi abethule ephalamende kukomiti ephenya amacala etheswa yena uTrump. Umnumzana Vindman utshele ikomiti le ukuthi wezwa uTrump esethusela umongameli wakwele Ukraine esithi nxa engaphenyanga amacala enkohlakalo athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika. Umnumzana Joe Biden lendodana yakhe ele Ukraine belingasoze libelisa luthola uncedo lwemali yokuzivikela ephuma kuhulumende weMelika. Phansi komthetho lokhu kulicala. Yikho nje abebandla eliphikisayo elamademocrats bephenya lolu daba ngenjongo yokususa uTrump embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Mnumzana Unkomo, nxa sikhuluma ngempambanisumo ukuphazamisa kwabantu abanjengabakhokheli njengabomnumzana uTrump, kunzima ukuthi kuthiwe umuntu omdala emdala njalo phinde abe ngumkhokheli bekuthiwe ulamanga bekuthiwe uphambanisile bekuthiwe uvoxile bekuthiwe uyehluleka. Kuyahlonitshwa, kodwa okukaTrump ngibona ngathi abantu sebehloniphe kwaze kwedlulisa, sekwedlulisa amalawulo, sekufike ezingeni leliyane lokuthi bathi hayi nto mdala sesikhathele. Ngibona ngathi lokho kwenziwe ngumnumzana Lwana ukwenze ngoba sebekhathele ngendlela umnumzana uTrump enza ngakhona, useyehlulekile, ulamanga kakhulu.
Kulocwaningo oluke lwenziwa kumaviki amabili edluleyo oluveze ukuthi uZulu weMelika ngobunengi uthi umongameli Trump kumele ayimpeachwe asuswe embusweni, uthini ngalokho?
Ngibona ngathi kufanele ukuthi akulalele lokho umnumzana uTrump, njalo labanye nje bonke abakuhulumende ngibalisa lalabo ngoba uhulumende phela unengxenye ezimbili angithi. Ngibona ngathi lalabo abakungxenye yakhe sebekubonile manje ukuthi hhayi uyehluleka, akabavume ukuthi umnumzana Trump hhayi useyehlulekile. Noma nje isikhathi sombuso wakhe singakafiki ukuthi siphele bese kudingwa omunye, ngibona ngathi kulungile kakhulu sibili ukuthi nxa kuyikuthi ngabe kufanele ukuthi kayehliswe esikhundleni noma kuyangisa kayehliswe sibili ngoba useyehlulekile. Ungananzelela umnumzana Unkomo, ngempelaviki lapha kuye kwaba khona umdlalo okade ukhona ngaphana, siye sabona nje abantu akade besemdlalweni bekungaso uthane wepolitiki noma into eziseduze lepolitiki, kodwa umdlalo nje ukukholisisana, kodwa abantu bagcina sebekhuluma kakubi ukuthi akavalelwe lokhi map khona kuyatshengisela ukuthi hhayi sebekhathela abantu lalabade bekholwa kuye, hhayi sebekubonile ukuthi hayi lo mnumzana kade bekholwa kuye, mnumzana kade bemthemba, akathembakalanga ugulubanyana kulemanga. Ngakho ngibona ngathi mina le imzamo ekhona yokuthi hayi akathonisiswa kakhutshwe esikhundleni, athonisiswe kukhangelewe indlela eyenza ngayo, ngibona ngathi indlela elunge kakhulu ngoba lokhu kulungele ilizwe le asisakhangeli yena njengomnumzana, sesikhangeleke ilizwe leli alibusa nxa engekelo ephazama kangaka. Abanye amanye amazwe athini kusasa imeli kizabonakala njengelizwe elingamanga kahle ngendaba lezi esizizayo ngesilungu sithi idemokhrasi. Kavumele phela leyo demokhrasi abahamba umhlaba wonke besithi bona yibo ama-leaders edemokhrasi, abantu nxa bekhuluma kabavumele kabazwakale iy'nkulumo zabo lemsolo zabo abasola ngazo umnumzana uTrump.
Umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ababukeleyo kuFacebook silikhohlwanga, siyalibonga uGcani kodwa Msakazi. Musa Mazibuko, wena uthi ngane zakwethu livuka njani kundawo zonke, sibonge lezindaba elisethulela zona ekuseni. Uyaphinda uNyoni laphana uDavidson uthi yena maZimbabwe kasiphaphameni ebuthongweni, kudala kwasa, this government must pack and go. Kethu Encube uthi wena amavuko Msakazi, ngibuka ngiseSoweto eMzansi, siyabonga ngokusivuma ngokusivula amehlo. Na uMangutka udlala ngesikhathi, as long kulama sanctions. Noma Gugu Ntombi Ngwenya uthi wena salibonani lonke. Ugamo Chirai uthi wena livuka njani Msakazi. Josepha Nyathi umdloli odlula abanye uthiniki wena laphana, uthi yena uNyathi salibonani uMangutshka uyadlala lebandla labo leZanu PF. No country will ever be better kwi-economy uma singaproduce lutho. Thandeka Gabula uthi wena labantu badlala ama-tricks akudala sikhathele. Siyabonga liqhubeke lithumela imibiko yenu, imilayezo yenu khonapha kuFacebook. Ingoma yabafana be Cholocho Great Sounds, ingoma esihle phune kudlalate labo elitsha. Besigqibela ke izindaba zethu zekuseni, singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Abanye bathi imali entsha emenyezelwe nguhulumende izolo kayisoze incede ngalutho nxa kungalungiswanga imbangela yokubhidlika komnotho. Abantu abaningi babikwa besifa ezibhedlela kungafanele ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela osokufika kunyanga ezimbili. Likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kusasa kwezekuseni ngo-6:30. Oliver Lelisayo ngontunga milinkomo kololo kwana wa matuka nduna lichone kuhle.